Umbayi wabotshwa ngenyanga edluleyo kampalakazi kodwa wancisha imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili ngokwamacala akhe ebikwa emakhulu kakhulu ngalesi sicelo sebheyili ecaleni lokubulala umuntu senziwe emthethwandaba waphezulu we-high court kuphela. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nindilo Bancishana uthi umbayi wakasoze athole ukukhululeka lapho ethoniswa esuka ngekhaya.
Angiboni uMerity engaye zathola inkululeko kulokhu akwetheswayo kumacala akhe awetheswayo ngoba icala lakhe elikhulu ngelokuthi uhluphane lomkakhe icala elikhulu ahlangane lalo. So umthetho kwakathesi uza kuphethwa ngumkakhe yena ubaba uChiwenga nguye ozabe emtshengisa amandla akhe ukuthi hayi kukho konke ongafuna ukukwenza mina imengizibambe esidukwini. So ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula kuzabe kusemandleni kaChiwenga hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Lokhu kuthekele ngesinye sakamuzi eHarare umnumzana Tafazwa Chikandiwa othi amacala kambayiliwa yikulwa nje kwabantu bezanu-PF awalani lo mthetho.
Le ekaMary Chiwenga le kubona ngathi into yamanga le. Abantu bezanu dala bezenza into le befuna ukuthi thina singakhangeli ezintweni abazenzayo sikhangele ezintweni abafuna ukuthi bebona ngazathi abantu bengathakazelela ukuthi bezizwe njengokuthi kuthiwa kule corruption yesesibophuzubani kodwa bona babe bangasoze bembophe ngendlela sibili abaye bekhuluma ngayo. Siyabona ivini oChombo laphana baye baboshwa kodwa bakhishwa oChipanga. So hayi into esesiyijayele vele le ukuthi yenzakala kuZANU-PF. So hayi ngibona ngazathi okwamanje anti sesikhathele ngesikhathi ngento zabo lezo ukuthi babe lokho esithi babopha.
Kodwa elinye igweta laseHarare umnumzana Francis Banda uthi kulilungelo likambayiwa ukuthi athole imvumo yokuthonisa isuka ngekhaya ngoba isisekelo sombuso simupha limvumo.
UMary Chiwenga uyayidizeva ibail ngoba ilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe njengoba sonke sisazi ukuthi wonke umuntu ule right to a free and fair trial. So ukumnika ibail giving a chance ukuthi alaye athole i-free and fair trial njengomuntu wonke.
Umahluleli womthethwandaba waphezulu we-high court uJustice Bisray Gwenda unikeze unkosazana mbayiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili senkulungwane ezilitshumi zamadola aya-RTGS 10,000 lamaphepha endlukayise yomnumzana Kenny Mbayiwa ese-Highlands azabanye njengesithembiso sokuthi akasoze abalekele icala lokufuna ukubulala umkakhe. Kuthi amanye la amacala awahlawulise inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola 50,000 RTGS. Uphinde walaya ukuba anikeze idala incwadi zakhe zonke zokuhambisa ezigoqela i-diplomatic passport abone amapholisa kanye phakathi kweziki ezimbili ngolwesihlanu njalo bangakhulumisani labafakazi. Amagqwetha kahulumende avame ukuphikisa lesi sinqumo esithi umbayiwa ulakho ukubaleka elizweni njalo le mpahla yezakhiwo phandle kwelizwe lapho angabalekela khona. Mimele isithutho sezinimisi eHarare ngumlondolozi Ndlovu.